Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 lwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Akuna ngukubo ezaba khona ngaphandle kwakho naloko okuvelethe kukhona. Umgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokurigama election iminyaka yonke leyi. Kungangathiwa nje kumbizi nsumba awazi kumba amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho.
Izithunywa zikamongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma zihlanganise umongameli Mugabe lomkhokheli webutho leZimbabwe uGeneral Constantine Chiwenga namuhla.
Umanyano wamazwe awesezansi ye-Africa we-African Union lamhla usole ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho leZimbabwe usithi kawusoze ukuvumele lokho.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi umongameli Robert Mugabe kumele ephume embusweni kokuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izithunywa zikamongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namuhla zihlanganise umongameli Mugabe lomkhokheli webutho leZimbabwe uGeneral Constantine Chiwenga eHarare emizameni yokudinga isisombululo kudaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kahulumende weZANU-PF libutho izolo. Umgabe ube labaphathi intambo bakhe abagoqela obona ngeza mabutho umnumzana Sidney Sekeramai lobona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi. Izithunywa zikaZuma ngomphathi ntambo wezamabutho unkosazana Nosiviwe Mapisa Nqakula kanye lomphathi ntambo wezomvikela umnumzana Bongani Bongo. Iphepha ndaba likahulumende le The Herald lethule imifanekiso yomhlangano lo ongenwe njalo langumfundisi weRoma eZimbabwe uFather Fidelis Mukonori yena ongomunye wabantu abazama ukukhulumisana loMgabe lebutho ukuze kulungisiswe ukuvukelwa kukaMgabe lebutho. UZulu yena ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube yena othi uChiwenga lebutho kabamelanga bavume ukuthi uMgabe ebuyele embusweni.
Akuna ngukubo ezaba khona ngaphandle kwakho naloko okuvelethe kukhona. Umgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokurigama election iminyaka yonke leyi. Kungangathiwa nje kumbizi nsumba awazi kumba amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho. Akulanto engakuba alo bengathini sekuyiswa isikhathi sakhona sokuthi ahambe ayehlala labazukulu.
Awubone mhlawumbe becina bevuma laba bebutho ukuthi ehlale uMgabe mhlawumbe kuze kuyiwe kukhe.
Angiboni bevuma ngokuba vele ukuhlala kwakho ukuqedisa ithemu ukuqedisa ilizwe, ukuqedisa ithemu ukuqedisa i-economy, ukuqedisa ithemu ukuqedisa konke lokho okusele okwezemfundo, okwezempilakahle, konke yasakuqedise kuzona kuyona le minyaka eseleyo. Isikhathi sakhe sokuhamba isona lesi akufanelanga kuvunyelwe, kuvunyelwane ngentwembi kangako ukuthi abuya hlala athi uyaqedisa ithemu yokuthini ithemu. Iminyaka yonke le iminyaka engu-37 lokho esithi uyaqedisa eqedilizwe usafuna ukuqedisana okunye. Nxa engakhuluma khona lokho akumelekanga kwamukeleka, ngibona ukuthi kuzafunyelwana ngento enjalo ngokuba iyabe iyinto embi kakhulu ebantwini baseZimbabwe.
Alubana kuthe kwenzeka khonokho bavuma ukuthi qedise, awuboni yini ejikela ibutho bono Chiwenga bezithole labo sebesebunzimeni obukhulu?
Uvele ngabe vuma into enjengana leyo babezilimi ezingangakazi wahlangana nazo empilweni. I-risk yonke leyo abayithetheyo besenza konke lokhuyana befaka abantwana babantu engozini zokuthi ungagcina kule mpelizweni. Umnqaba bengasuka ngemva kwalokho bathi kaqhubeka qhedisa ilizwe. Kangithi bathe besuka phansi batshela isizwe ukuthi umuntu luyehluleka. Akusela msebenzi elizweni, amabhenki anamali, akulalutho olukhona, abantu bayahlupheka. Nxa sebemupha ithuba futhi lokuthi aqedise abulale konke amakhula anakade yi-100 meters abe yi-1 kilometer amanzi akade khona angabi khona imigwaqo ekade ingathi seletharanyana isiphele yonke babemphela ukuthi achithe konke ngemva kokuthatha i-risk endwala babengabantu abangaphelelanga emakhanda angiboni ukuthi ukhona umuntu ongayenza into enjengayona leyo avume into eyingozi kanjalo ukuthi ngemva kokusebenza konke lokhu akusebenzile esenza izinto ezingathina zikhula umthetho asukume abuye aphela lowo muntu ilungelo lokuthi aqhubeke senze umathanda.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwethi yecobungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi umongameli Robert Mugabe kamelanga avunyelwe ebuyela embusweni. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTsvangirai uthe inkokheli yebandla lakhe ihlangene yavumelana ukuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kusalungiselelwa ukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa wonke umuntu. Umanyano wamazwe aseAfrika we-African Union namhla usole kakhulu ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho leZimbabwe usithi kawusoze ukuvumele lokhu. Umgcinisihlalo walumanyano umnumzana Alpha Conde ongumongameli njalo wakwele Guinea utshele intatheli zindaba ekwele France namuhla ukuthi bafuna ibutho libuyisele umbuso ezandleni zabezombusazwe.
Iqula elithunywe ngumongameli Jacob Zuma kwele South Africa ukuthi liyekhulumisana lomongameli Robert Mugabe bendawonye lomfundisi weRoma uFather Fidelis Mkonori bakhulumile kodwa okuphumileyo lokhu kungakazakali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele onguye osungula lingxoxo.
Mina ngombono wami ingathi kona abantu kuhle ngoba amasosha after iminyaka eyi-37 bemsekela umgabe sebenanzelele ukuthi asiwo muntu yena lowo ababecabanga ukuthi nguye. Ngingathanda ukuthi ngixwayise abantu ukuthi benanzelele ukuthi amasosha ahluthulanga umbuso ngoba besebebona ubuki bukamgabe. Bahluthule umbuso ngoba besebebona bona ukuthi bangagcina bephandle ngemva kokuxoxa kwamnankagwa bekuvele kusobala ukuthi kungalandela ogeneral bathethe umbuso ngoba besebesesaba ukuthi bazagcina bekuthithwa embusweni. Abakwenzelanga mina lawe lokhu abakwenzileyo bazenzele bona ukuthi begcine umbuso bebe sembusweni.
Nanto udaba Mr. Juru wena uthi
mina ekuqaliseni ngiwefisi maybe into eyirongo but after i-statement eyenzwe yi-ZDF ukuthi ayiso cool ngabona ukuthi into eyi-right ngoba vele i-problem le ayiqalisanga today. Uyazi i-coup yokuqala iyenzakale ngo-2008 ma uMorgan Tsvangirai ewini i-election against uRobert Mugabe bayala ukuthi abuse. So I saw into it something emangalisayo ngoba it's something that once happened in Zimbabwe. I'm sure abantu bayajabula because kade bengasafuni vele.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele lapha uthi yena abantu bengajabula masinya lapha. Utsho njalo yini Mr. Ndebele?
Yeah, mina ngithi abantu bajabule masinya ngoba akikwazi ukuthi kuzenza kana. Yeah, mina ngifile ngamangala kakhulu sembona uMorgan Tsvangirai sebesenza i-statement bekhuluma ngokuthi kuyamele kube ne-transitional authority into ezinjalo. Ngazi amadoda lawa sibili asezitshela ati wona sehlulekile sebedembe uthi Wenga umunye ozabakhipha enkingeni leyo. Wathi uthi Wenga angahamba evalela ngalo mgabe bephume le-solution which does not include the opposition. Bazayenzani ngoba it's not an obligation yamasotha ukuthi be-include the opposition ngoba bathe bethatha umbuso bathe bona abathathi umbuso balungisa izanu into esezanwini. Anyway, we know that was diplomatic, it's a coup. But bathe bona they want to deal with the criminal elements ezikuzanu, which is they are dealing with the problem ezikuzanu okuyiyo eyagcina iwine i-election. So they don't have all obligation ukuthi bekhulume ne-opposition. Bangadicida ukuthi hayi madoda lisincedise lapha, but bangaba ne-solution which does not include the opposition. Bazayenzani abe-opposition?
Ubona njani udaba lolu, Mnumzana Juru?
Mina angiboni ukuthi into yokuqala, angiboni ama-opposition ajabulele ukuthi bazongena ku-inclusive government or something of that nature, but bajabulele ukuthi uMugabe yena ngokwakhe uphumile kumatrix as a politics. Uyabe ephumile engasekho ngoba kuyi-problem politics zaseZimbabwe. So noma kuzobusa ubani, uMnangagwa or ngubani, ubona if kuzoba ngcono than uMugabe.
Nantu daba Mnumzana Ndebele.
Ina yithi i-problem, while uMugabe is part of the problem, i-problem enkulu yaseMugabe i-system, asomuntu i-system. UMugabe wadliwa ngo-2008, abakwaziyo bathi uMugabe wayesephele iziqhamo ufuna ukuhamba. Amasosha la hathi hayi awuyindawo, uMnangagwa bathi awuyindawo, uyahlala khonapha, wahlala uMorgan kwathiwa udliwe. So ngibona ngani okumele sikunanzelele ukuthi khona angikwazi ukuthi abantu bakuthatha. Of course I know we are desperate for change, abantu bacabanga ukuthi i-change that comes in any other form is change. But engizibuza kona ukuthi uMnangagwa kambe angaba ngcono yini, andlela bani? Mina ngimaze ngumuntu owavula labantu bakithi kakhulu ngesikhathi e-ground. Maze ngumuntu ongazange nje kuyini bakwenzayo in the last 37 years. Abantu abangathi hayi uMnangagwa ungcono ngoba wakwayenza lokhu lalokhu. One of the two ministers abaku government since 1980.
Mnumzana Juru, akusigqibela uhlelo.
Mina ngithi abantu baseZimbabwe kabavume ukuthi so kule change. Ma i-change ibuya ngendlela ezingafaniyo, and thina njengabantu baseZimbabwe sifuna i-change. No matter i-change iza nobani, ngusathane, ngubani, as long as kule change kuphela. Sifuna i-change, azivume ukuthi kule change plus asibe nayo, siyigcine kahle i-change yakhona.
Alo-ke ngumnumzana Dennis Juru, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sikhangela utaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso. Libutho lihluthunela uMongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, uthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Cambodia usunqume ukuthi ukuchithwa kwebandla elikhulu eliphikisayo okubonwa ngabaningi kujonge ukuncedisa ukunikeza amandla amaningi kuhloko kahulumende uHun Sen ovele enguntando kayiphikiswa.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi amasotsha kahulumende awakwele Myanmar adlwengulwe emaningi abesifazane bohlobo lwesiRohingya ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabesiMuslim abesiRohingya.
Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo liqale namhlanje laloba besokulembiko abanye bethandabuza ukuthi luzaqala kulandela ukuhluthuna kwentambo libutho. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuhluthuna kwambuso okwenziwe libutho eZimbabwe kudale ukungazwisiseki kokuqhutshwa kohlelo lokubhalisa ukuvota. Ihlandla lesithathu lokubhalisa ukuvota liqale namhla, kodwa iningi labantu belingakhangelele ukubhalisa lisithi kumisiwe. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthe ubhalise ukuvota engalahlupho.
Uhlelo lokuregister ukuvota soluqalile sibili kuhle kuphase 3. Hayi kuyaregister ngokuthula yonke into ihamba kahle sibili. Abantu bayabuya kuzoregister akumanga. Lokhe nje kuziqhubekela ngokuthula. Akula anything etshengisa ukuthi kumiwe sibili kusebenza. Hayi kuyasetshenzwa sibili kuhle ngokuthula.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Bulelani uthe ubezwe ukuthi ukuhluthuna kwambuso libutho sokuza kwenza ukuthi kungabi lokhetho ngomnyaka ozayo.
Thina besizwe kuthiwa amasotsha yesizwe asethethe umbuso, akawusadingeki ukuvota. Ngimangele namhlanje sengibona abanye besithi bavela bhalisa bona ukuvota ezikolo. Khanye ngani lokhu kuqhubekela phambili uhlelo lokhu lokubhalisa? Singazi ukuthi ama-elections sizawabona yini kodwa.
Osebenza lenhlanganiso ezimele yodwa umnumzana Thokozani Ndebele uthe lokhu beqhubekela phambili befundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota, njalo ukusebenzelana kuhle labezeki sokwenze yaphiwa ilungelo lokuvumela ababhalisa abantu ukuthi banike isiqinisekiso sobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi ukuba ngama-commissioners of oaths.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangalibali ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo luyaqhubekela phambili, njalo namhlanje kuqale uphase 3. Okwenzakala esigodlweni kakhulu sikhangele ukwemuka kombuso weHarare akulani lohlelo lokubhalisa. Ekupheleni kukaphase 2 samukele imbiko evela ezek ukuthi abantu abakuma registration centers ama-officials ezek sebesenelisa ukuthi badinde ama-affidavits kwenzela ukuthi ukubhalisa kube lula. Abantu kabasukumele phezulu besebenzise ithuba leli ikakhulu emhlubuleni wakithi ngapha eMandebeleni esizokuthiwa ama-numbers abantu abarejistileyo malutshwana kakhulu.
Ukomishina wezek umnumzana Daniel John Chigaru utshele iStudio 7 ukuthi uzaphendula imibuzo ngelanga elilandelayo. Kumahlandla amabili adluleyo kubhalise abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga enhlanganiso yomanyano weSADC abalisa iAngola, Tanzania kanye leZambia abumba ugatsha lweTroika abambe umhlangano phezu kodaba lweZimbabwe eGaborone lamuhla, kodwa abeZimbabwe bathi abaludingi uncedo lweSADC ekade yabaflathela iminyaka yonke le. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lwenhlanganiso yeSADC olubona ngezomvikela kanye lokuthula kumalunga agoqela abaphathi intambo kwezomvikela abaphuma eAngola, Tanzania kanye leZambia bahlangene namhlanje emini eGaborone. Umphathi intambo obona ngendaba ezenzakala phandle kwelizwe weSouth Africa, unkosikazi Maite Nkowane Mashabane, ubemele umongameli Jacob Zuma ongumgcinisihlalo weSADC. UMashabane utshele intatheli zindaba ukuthi umhlangano weGaborone uvumelene ukuthi kubanjwe umhlangano weSADC ngesiphangiphangi.
Organ Tracker Plus called upon all stakeholders in Zimbabwe to settle the political challenges through peaceful means. The Organ Tracker recommended the convening of an urgent extraordinary SADC summit.
Umashabane uthi abavumelani lokuhluthuna umbuso ongekho kusisekelo sombuso kodwa abeZimbabwe bathi abaludingi uncedo lwe-SADC ehluleka ukukhipha uZulu weZimbabwe kungxaki ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. Ilunga ledale lephalamende elizimele lodwa uMnumzana Themba Mliswa obe eseHabroni uthi bekungadingakali ukuthi SADC ibize lumhlangano.
There was a lot of violence in elections in Zimbabwe. SADC never came, and suddenly they come of an issue which Zimbabweans can handle. It's not out of reach.
Kukanti umnumzana Dinotenda Mungu oyisikhulumi se Youth Advocacy for Reform and Democracy IAD laye uthi akumelanga iSADC isihluphe ngoba vele imizamo yenhlanganiso le kayikaze incede kangako. Umashabane uyalile ukuthi iSADC inja engalumiyo esithi sebeke banceda ngaphambilini kungxaki zeZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kule Botswana.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usanda kuthekelela ilizwe leSouth Korea lapho ahlangane khona lomongameli Moon Jae-in. Ababili laba baxoxisane ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea elilolonga izikhali zenuclear. UTrump uthe akumelanga ilizwe leNorth Korea liqhubekele phambili lisethusela amanye amazwe ngokusebenzisa izikhali zenuclear. UTrump uthe kuqakathekile kakhulu ukudlelana kumanyano we-Indo-Pacific region ikakhulu ngesikhathi bebhekane lokwenziwa lilizwe leNorth Korea. UTrump utshele omunye wakhe ukuthi ilizwe leMelika lizancedisa eleSouth Korea lamanye amazwe ngendlela ezitshiyeneyo ukuwavikela ngokungenziwa iNorth Korea. Uthi amazwe anjengeChina leRussia kumele atshele uhulumende weNorth Korea ukuba ayekele ukuqhuba uhlelo lokulolonga izikhali zenuclear. Uthi abantu bangaphila ngcono nxa ilizwe leNorth Korea lingekela uhlelo lolu. Uphinde wathi amazwe amaningi kumele asebenzise isinqumo ezithathwa luhlangothi lwenhlanganiso yamazwe wonke womhlaba, United Nations Security Council, esithi akumelanga kube lobudlalwana bokuthengisa impahla lelizwe leNorth Korea.
Inengi eZimbabwe liqhubeka livuse inkophe lifuna ukubona ukuthi luzaqedwa kanjani udaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kumongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe libutho. Intatheli zindaba yethu uVusa Mkhwananzi uyalandisa.
Umbuso lo khona kasikwazi ukuthi uzasiqondisa ngapi ngoba isikhathi sokuqala ungena kulesi isimo. Kodwa nxa sisiya ngalokho abakukhulumayo bona, bakhanya belo kuzwelana labantu, bakhanya belesifiso sokuthi iZimbabwe iye phambili. Kodwa futhi sikwesabayo ukuthi anti lokho bekuyikulisana kwabantu bebandla leZANU-PF, bekuyi-internal conflict. So asikwazi ukuthi nxa sebephumele egcekeni babamba zonke izinto, kusho ukuthi kusiya phambili idemokhrasi ayisabi khona kumbe bangenele kuphela ngenxa yokuthi okwalesi sikhathi kuphela.
Bona bathi kade befuna ukuthanyela.
Iningi labantu lithi loba nje uMugabe sebuse iZimbabwe ngontando kayiphikiswa okweminyaka efika phosa amathumi amane kuzubela ilizwe lithatha uzibuse ngomnyaka ka-1980 okwakathethi sefike komlindo uyacina kulandela inyathelo lebutho lokuhluthuna umbuso emadabukakusa ngolwesibili. Ibandla leZANU-PF belihlezi lisithi uMugabe uzamela leli bandla kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo, kodwa ngendlela izinto esezijike ngayo kusukela lapho eqotshwa umsekeli wakhe uMnumzana Emmerson Mnangagwa, iningi lithi sokusobala ukuthi akusensuku zatshwala uMugabe esuke esihlalweni. UMnumzana Mlamole Mhlabankomo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa oyingcwethi kwezombusazwe amazwe uthi ukuhluthunwa kombuso libutho kuzamgulisa umgabe.
Iminyaka eyi-37 ledlulileyo ube nguntando kayiphikiswa ekhuluma njengomuntu isifuba esihlala siphezulu ekhuluma ezizwa ethethisa echothoza esenza yonke into njengomuntu olamandla amaningi amandla edlula kaChaka. Njengoba manje eseyenziwa lokuthiwa i-house arrest mbona ngathi uthithibele ikusasa lakhe linzima. Njengomuntu oleminyaka efika 94 mbona ngathi iminyaka yakhe lokwethuka kwakhe kuzamgulisa kakhulu. Mbona sengathi ngumuntu ogulayo emoyeni, umuntu ogulayo emzimbeni.
Unkosazana Sichathiselo Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi umgabe sekumele kunanzelele ukuthi ngaselalo usekelo nanku labatsha bezanu-PF abayibo abakade bemsekela sebemjikela.
Enye into kumele ayinanzelele uRobert Mugabe yikuthi abantu bathabe okunganani besizwa ukuthi ilizwe selithethwe ngamasosha, okutshengisela ukuthi bebevele bengasamfuni funi embusweni, ubesevele ekhona esibamba ngamandla njengezizalwane zelizwe. Njalo futhi akunanzelele ukuthi abantu akade sebenza lapha abanjengabo Chipanga sebetshintsha, sebesithi izinto bebezibhalelwa zikhulunywa, okutshengisa ukuthi ngaze abeyalela embusweni balutshwane ayabe esahamba balapha. Kukho konke futhi okwenzakalayo kumele kucace ukuthi i-welfare yethu njengezizalwane zeZimbabwe uyibeka ngapi yena.
Iningi lethu umgabu yenze iphutha elikhulu lapho esekele elinye lamacela alwisanayo phakathi kwebandla lakhe laziwa ngokuthi i-G40 yona ebilisana lecele likaMnangagwa elelakhoste. Umnumzana Petros Mgwena uthi umongameli ubesedonswa indlebe umkakhe unkosikazi Grace Mgabe obeseveze isifiso sokuthatha isikhundla ebesiphethe nguMnangagwa.
Ube kumele angaqalanga ukuyenza khulokhu ngoba ena nguye phela i-coordinate ebandla lakhe njengo-president webandla. Ube kumele angathatha ngecela abe ngumlamulankunzi wabo bonke. But okumangalisileyo angazi ukuthi ngenxa yokuthi ku-G40 kungulo mkakhe ubeseyenza elandela lokho kufunwa ngumkakhe. Engakwaziyo ukuthi kuyiliqiniso yini ukuthi ubefuna ukukhuluma umkakhe ukuthi athathe over after him. Okunye kungaba yikho kwaba ngumsindo wonalokho.
Unkosazana Lungile Masuku owenhlanganiso yeGwanda Economic Development Trust uDuzula kumelanga thabe adlulisa amalawulo ngokuhluthunwa kombuso libutho.
There is nothing to celebrate. Sizabe lokhu sithwele nzima, bayabe lokhu beluta okungapheliyo. Sivele sidiniwe ngabo kabaphumi, bonke bapheli. Thina esikufisayo ukuthi ama-elections aqhubeke lokhu ekhona. Ama-elections abe khona ngo-2018, then sikhulume ngokunye okuzalandela. Okwakhathesi ukuthi hayi ubani kabe bambile leyo okuthiwa kuzakhethwa ama-parties athize ukuthi abe lokhu bebusa besidla. Thina ngapha sihawula akusincedi ngalutho thina. Kupromotha bona laba abayabuloke besidla sesikhathele ngakho thina.
Umnumzana Msizi Gumbo isakhamuzi seGwanda uthi kuto seliveze obala ukuthi isiphathamandla zeZANU-PF ngabahuquluzi bomnotho njalo kungaba liphutha nxa uZulu engaqhubekela phambili esekela leli bandla.
iZANU-PF ayilawo amathuba, abantu bakhathele, abantu sebediniwe ngitsho ngemzimba langengqondo. Akusekho umuntu odinga ukuthi khona azazatshelwe ukuthi khona iZANU-PF ilonile ilizwe, batshontshile labangani babo sebeze bevuma ukuthi khona kulamasela akhona eduzane layo. Yikho lapho ibutho selithona selifuna ukubopha lawo masela, abantu bahlose ukubopha lawo masela, sebeqalisile njalo ukukwenza lokho. Angiboni iZANU-PF iphumelela ekhethweni lolo luzayo.
Lapho lizwe inxoxo ebesi udaba silethulelwa nguVusa Mkhwananzi eseGwanda.
Ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje.
Umanyano weSADC subize umhlangano wesiphangiphangi oweExtraordinary Summit ozakhangelisisa udaba lweZimbabwe ngokujulileyo.
Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, lelalo.
lontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.